Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 4 mhlangula 2017 nguntungameli Nkomo endabeni zethu lamhlanje
ngenye indlela enza ukuthi udlakela lozombusazi lwande so sicela ukuthi imbiko ethethisa abanye ingabi khona.
Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ixwayisa abezombusazwe ukuthi bengathukani ukuze kwenqatshelwe udlakela kukhetho oluzayo.
Kungabe kunjalo kumbe kungabe kuyindlela yokumphendlela indlela ngoba kwesi isikhathi bayakwanisa ukuthi benze zani ngomunye umuntu kukanti bafihla vele yena abafuna ukuthi angene.
Kambe amazwi kamnumzana Jonathan Moyo ngomnumzana Sydney Sekeramai engaba ekhomba na ukuthi iqembu le-G40 kalisafuni unkosikazi Mgabe abe ngomongameli. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa ngokugcweleyo. Inhlanganiso ekhankasela ukuthula iZimbabwe Peace Project ithi abezombusazwe kumele bechiyane lomkhuba wokuthukana ngesikhathi sokhetho ukuze kwenqatshelwe udlakela. IZPP ithi ukuhlambazana emikhankasweni ngokunye ukubangela udlame oluba khona nxa sokuyiwa kukhetho. Okwamanje amabandla atshiyeneyo aphakathi kokulungiselela ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Ucwaningo olwenziwe yi-Afrobarometer luveza ukuthi abantu abangaba kumashumi amahlanu lambili ekhulwini i-52% besaba ukwehlelwa ludlakela ngesikhathi sokhetho. Sixoxele umqondisi weZimbabwe Peace Project unkosazana Justina Mukoko.
Kujwayelekile ukuthi emhlanganweni kukhulunywe imbiko ethuka abanye. Thina njengeZPP sithi thina ngenye indlela enza ukuthi udlakela lozombusazi lwande. So sicela ukuthi imbiko ethethisa abanye ingabi khona.
Ukuthethisana lokhu ungasipha umzekeliso ukuthi ukhuluma ngani? Ngabe ukhuluma la lokhu abathi nxa bekhuluma bethi ipasi ngozibani, phansi ngozibani, ungasichazisela khonapho?
Amazwi lawa awokuthethisa, siyasibona ukuthi kulabanye abantu abathethiswa ngalokho abayikho khona, abazelwe ebeyikho khona. Kube njalo lamabala asetshenziswa nxa kukhulunywa ngabanye abantu. Uyakhumbula wena ukuthi kunyanga kumbe iminyaka ethile kube kwakhulunywa nge-gamatox. Sonke siyakwazi ukuthi i-gamatox ubungumuthi obubulala izinanakazana. So nxa umuntu esefananiswa lesinanakazana kuba nzima ukuthi kube lokuhloniphana. Ekuqineni kuza kuba lokulwisana ngoba umuntu esithi mina ansosinanakazana. Njalo njengalo amazwi owakhulumayo ngoba ungangena kulokho kwakusenzakala eini kukhulunywa nguphansi lozibani. Uphansi lozibani wayesitsho ukuthi lo muntu kufanele afe, yantsho mina ukuzwisisa kwami ngibona ngilandela imbali yelizwe. So angiboni ukuthi kungasithuthukisa njengesizwe ukuthi siqhubekele phambili sisithi phansi lozibani. Ngibona ingani ngamazwi athuka abanye abantu.
Ukuthethisana lokujikelana amazwi aqatha okhuluma ngakho lokhu kungaqedwa njani? Mhlawumbe kudingeki yini inhlanganiso ezifana leyenu, inhlanganiso ezizimeleyo ukuthi ziqhube imfundiso?
Imikhankaso yiyo yona le esiqalise ngayo ukuthi sithi thina asidingeni indlela zokwabela ukuba khona kudlakela ngoba yinto singayenza njengesizwe seZimbabwe. Kodwa lapha sithi thina sicela umongameli ukuthi athathe lelo nyathelo lakuqala ukuthi bese abasakhulayo bezana uPF ubuvi bodlakela lezombusazi.
Unkosazana Justina Mukoko ngomqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Peace Project. Ukungena kukamphathi ntambo wezomvikela umnumzana Sydney Sekeramai enkundleni yamalunga ezanu-PF alwela isikhundla sikamongameli Mugabe yinto ebinganakanelwa njalo ebikwayisicunule ixuku elisekela umnumzana Emerson Mnangagwa. Umphathi ntambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo yena ukucele eliphikisana lelikamnangagwa ele-G40 umangalise abanengi ngeviki edluleyo eze ethi uSekeramai nguye olungele ukuba ngumongameli weZimbabwe nxa uMugabe engasekho esikhundleni lesi. Esikhathini sonke lesi inengi belicabangela ukuthi uMoyo leqembu lakhe bebefuna unkosikazi Grace Mugabe abe nguye umongameli. Kodwa kukhanya kungasenjalo. Sixoxele ncwethi kwezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo.
Ubungcono mina angibuboni phakathi kukaSekeramai loMnangagwa nxa ngibaqathanisa iloba lo omunye engudokotela wezempilakahle omunye eyiloya kodwa nxa sigayele imbali zabo thola ukuthi bonke nje sebaba ngominister of state security kumbe minister of defense. So nxa ubabunxa ekukhangela ngelihlo lokuthi ngubani oyanilisa ukumisana loMnangagwa. Ebengamisana sibili ngoba uSekeramai leso oba uminister of state security oba uminister of minister of defense. So ngalelo lihlo sibili uyanilisa ukumisana loMnangagwa. Kodwa nje ngomcabango lokuba ngumuntu wokuthula lokuba ngumuntu wombono angiboni sibili ukuthi singadinga njalo umuntu ongasela maqhinga njengoSekeramai. Into zithule kakhulu kodwa sondoda nje sinika igunya ukuthi singaye phambili njengelizwe.
Bekulokucabangela Nkomo ukuthi iqembu le-G40 lifuna unkosikazi Grace Mugabe abe nguye othatha intambo kumongameli Mugabe. Kodwa uMoyo sekhuluma ngoSekeramai kungaba kukhombisa na ukuthi uGrace Mugabe kasekho kumncintiswano wesikhundla sikaMugabe.
Kungabe kunjalo kumbe kungabe kuyindlela yokumphendlela indlela ngoba kwesinye isikhathi bayakwanisa ukuthi benza zani ngomnye umuntu kukanti bafihla vele yena abafuna ukuthi angene. Kungaba yindlela yokuthi abantu bonke bekhangele uSekeramai kukanti vele injongo yangkhona yokuthi bengenise uGrace Mugabe. So kungabe liqhinga elinjalo ukuthi bazame ukufihla ukubana abantu bakhangele bebajongelele uSekeramai kukanti vele injongo yabo kuyabe ukuthi bengenise uGrace. So angiboni ukuthi kusho ukutshengisela ukuthi uGrace usephande njengoba sikwazi iZimbabwean politics yatshintsha every 24 hours.
Umgabe nangokwakhe umbona ewathatha njani amazwi kaMoyo?
Hhawu, uMugabe uzazithulela nxa sikhale esikhathini esiningi yena uyekela nje kube ngani kuba le confusion azithulele nje ngoba befuna i-faction eqinileyo mbe ihlangothi eqinileyo libe weak lingaqina kakhulu uyalekela libe weak eli-weak liqiniswe mbijani.
Umnumzana Dumisani Nkomo yingcwethi kwezombusazwe sixoxe laye ekobulawayo. Ibandla le-MDCT lithi umthethwandaba kumele uvumele izibotsha zonke elizweni ukuvota kukhetho oluzayo ngoba isisekelo sombuso sikuvumela lokhu. Ibandla leli lethu leyinkuthazo le ngemva kokuba amalunga alo amathathu ayizibotshwa ecele idale le-High Court ukuthi libambe iZimbabwe Electoral Commission ngamandla ukuwavumela ukuvota. Abathathu laba nguYvonne Musarurwa, uTunga Mirai Madzokere, loLast Mayengama. Sixoxe lomeli webhinga North edalele ephalamende olilunga le-MDCT umnumzana Prince Dubeko Sibanda.
ngokubona kwami ngaphandle kokubona idale libe lidale elingasodale lomthetho ngikhangelele ukuthi oyivodla bona simayengahama bazaphumelela kulolo daba abalufake ngase High Court. Isizathu kuyikuthi i-constitution yethu entsha yona le esungulwe ngo-2013 singayicubungula ku-section 67 iyanika amalungelo kumuntu wonke kusizalwane sonke eseZimbabwe. Iyanika amalungelo okubana bevunyelwe ukuthi bevote, bevunyelwe ukuthi bevotele. Singakhangela njalo ku-schedule number 4 ye-constitution yona leyo, lapho okungani khona kufakiwe imithetho kumbe imigoqo engabe isitsho ukuthi ongavunyelwa ukuvota ngumuntu onjani. Siyathola ukuthi-ke abasejele izibotshwa ezisejele kazifakwanga phakathina kwalabo abangavunyelwa ukuvota.
Lolu ludaba eliyake linakane yini mhlonitshwa ukukhuluma ngalo logatsha lweZimbabwe Electoral Commission?
Thina njengamalunga ephalamende asizake sikuthathe ukuthi kufuzile ukuthi ngabe singaxoxa ngakho ngenxa yokuthi umthetho phela usobala. Okukhangelelweyo ukuthi uma umthetho uthe wabasobala njengalokhu i-constitution yeZimbabwe isitsho, kuqakathekile ukuthi labo abaphiwe umlando wokuthi beyisebenze bewasebenze lawo malungelo bekwenze kube njalo. Ngakho-ke kuyabe kungasafuni ukuthi idale lephaliyamende libe yilo eliyaxoxa ngakho, ngoba kuvele kukhona idale lephaliyamende owalumsebenzi kulungisa umthetho. Umthetho sowalungiswa, umthetho usukhona osukusele ukubana-ke labo abaphiwe lowo mlando bewugcwalisile.
Umnumzana Prince Dubeko Sifanda umela iBinga North edale lephalamende. Kengilifake kancane ezandleni zikaGibbs Dube esiphe uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu.
Ye, ningalithola njani izulukandaba? Njengokulithembisa kwami ngeviki ephelileyo, kubekela phambili ngodaba lokukhulisa abantwana emazweni. Lapha-ke ngilo mnumzana Khanyisani Mdaweni, kuzobuya-ke lo Sakhile Liline ukhona ngale-ke kwele Botswana. Ubaba uSibanda yena ukhona ngale-ke eJohannesburg.
Tshana ungumfana oyinkazana, kumele ubathithe okufanana ukwenzela ukuthi phambili uma uzosithi kuyahlupha, kuhluphe sibili ekwazi ukuthi sasalala ngendlela efananayo. Kuye baba-right abantwana babuyele baqonde nhlanje njengoba lathi sikhulile. Ungabatotoza lawo ubatotoza ubayekeleli, bazakuyangisa futhi bakuyangisa wena futhi mama phakathi kwabantu ngelinye ilanga suthe wahlangana lawo.
Sibanda, wena nxa usubonile khonapho ukuthi umntwana ufuna umthetho othize, asithi umthetho bani kumbe lisiko bani ubone ngani lingabanjwa sibili lisondezwe egumeni khonapho ngkhaya?
Dube, njengoba sechazile umama uMadube, ngibona ngathi kuyiveke kahle kakhulu ukuthi umntwana ikakhulu nxa kuwukuthi usiye emakhaya ahambe ayofunda khona lokhu njengoba esho, ayofunda okwamasiko, afunde lakhe ukuhlonipha. Ngoba ikakhulu ngapha eGoli inhlonipho kayikho shemu, ngoba ungathi udibana lo mntwana, umntwana ombonayo ukuthi uyamzala, uma uthi uyamkhuza ayovela akukhwelele ngenkalakatha yenhlamba ongakaze kuyizwe nawo ongeke uze uyithuke ngisho wakho umntwana, kuba nzima kakhulu. Kodwa umntwana oya emakhaya ayolaywa kahle. Mina manje ngilo wami umntwana omncane une-3 years, ubengakwazi ukuthi akhulume ukuthi ufuna ukuya e-toilet. Ngihambe laye December, uye wathola umuntu omdala wamgatshwa nje kwaba kanye. Manje uyakwazi even elele ebusuku akasachana, akasayenzi mix. Khona khona ukuhamba kwakhe ekhaya kumncedile kakhulu, ngoba manje usekwazi ukuthi noma efuna ukuya e-toilet uyakhuluma, baba sengifuna ukuya e-toilet, mama ngifuna ukuya e-toilet, yabona. So ngibona ngathi kahle nje emakhaya isintu sisesekhona.
Yes, yawuza kakhulu-ke. Njena khonapho-ke Madube, uyakhuluma lapho ba?
Ye, isintu sibi sikhona njengoba ekhuluma, isintu sibi sikhona and kumele sivuselelwe yithi, ngoba khathi sabadala basikhulisa basifundisa zona isintu. Ngabadala sebekhulile, anytime any day bakwanza ukusithiya bahambe, pho sizaba isizovani isizwe esikhula siyisizwe esingela masiko? Kumele ukuthi ube lisizwe, kumele sibe yisizwe ngamasiko akho. So umlando kithi bomama labobaba ukuthi umntwana ma ekhula umfundisa isiko lakhe. Umntwana maye khula umfundisa amasiko wakhe. Umkhulu umfundisa into ezivilayo lezinto ezingaziliyo. Sikhula sasikwazi lezinto ezivilayo lezingaziliyo. Umuntu omdala wangathiwa ukuthi ukukhuluma amanga. So pho abakhathesi laba asebenza zama human rights bakukhuluma umuntu athi akugugula amanga. Into okumele ukuthi umntwana nomthumjethu umuntu omdala akuthiwa ukuthi ulamanga. Noma eyoni la uphendulani lo muntu omdala. Awuzwisi umuntu omdala ubuhlungu aza ukukhalela ungumntwana oyinkazana ngoba ungumfana. Yili siko esikhule silayo silifundiswa emakhaya. So kathesi abadala yithi okumele sitshintshe ontanga abathathisa abantu abatsha abaningi balabantwana for wena mtsha ngoku kumele ube kwazi ukuthi umntana wakho ungena kuyiphi indlela ungena endleleni yama-drugs yona le etown yokuthona eziphilise ethethisana nabadala kumbe ungena endleleni yesiko kodwa mbona ngani ungamfundisa kuhle amasiko umntana wakho labatwa bakhe bakhula kuhle kube ngumuzi omuhle olenhlonipho lengqubekela phambili kungele ukukwayana nokuphindizelana amanye amagama abuhlungu njalo umntwana kumele umfundise ugoqa ulimi ulimi lwakhe libe yilimi lwana ukuthi nxa ekhuluma ekhipha igama abekwazi ukuthi umuntu lana abeka kuyigama umuntu igama lana leyabo uyahlala njani ngoba you cannot take back igama oyabo litshela omunye umuntu ukuthi ungakhuluma inhlamba awungeke uyithathe back to you inhlamba leyani iyahlala emntwini lana ihlale for a long time umntwana kuzondelo nale igama olukhulumileyo so abantwana kumele sifundise ukuthi umele umntwana goqulini abe lazi igama likhuluma ukuthi kusasa sogama elizamhluphi kumbe igama elizamenza njani ukuba lo muntu
siyakuzwa kakhulu ke Madube isikhathi sesihambile ye ilanga selitshonile sibili sokusebusuku kancane kuphetha khonapho-ke mdaweni amafitshane sibili wakho
kuye kwafika intombazanyana encane enhle kakhulu yazi kungizwise ubuhlungu kakhulu lokhane ngibonile intombazane enye encane izothenga ugwayi hhayi ukuthi ithunyiwe izozithengela yona ugwayi ngabuza kulo mama lo mama lo ngiwaseplumt ngambuza ngathi lo ntombazana lo uyabhema wathi lo ntombazana lo uyabhema and ngumntwana omncane kakhulu ngambuza nti uneminyaka emingaki wangitshela wathi uneminyaka engu-17 ngiyazibuza ukuthi kuba bengumntwana okhulele ekhaya esintwini angayenza yini
ngithathe leli thuba ukuthi mbonge umnumzana Khanyisani Mdaweni Sibanda yena ohlala eJohannesburg ngiphinde njalo ngibonge unkosikazi Sakhile Liline ohlala khona ngale eBotswana uMadube Phela lingadinwa lakusasa Oliver lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube Kilane
Siyabonga Gibbs ngohlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Okwamanje sizwe uhlelo lwabasakhulayo.
Udibana kuhlelo labasakhulayo ngingumayigobe namhlanje ngizabe ngixoxa losakhulayo umnumzana James Brown ofunda ngasempopoma high school ngizabe ngixoxa laye mayelana ngale curriculum eyasungulwa ngomnyaka odlule sifuna ukuzwa ukuthi bona bayibona njani njalo balasi isifiso naso kuletha utshintsho kule curriculum ngiyakwamukela kuhlelo Brown masixoxeni awungitshele ke mnumzana yini umbono wakho mayelana ngale curriculum
ya yona icurriculum leyi ngangikhangele mina bonke abantu baneziphiwo ezijiyeneyo bakhona abanye abathi esikolo bona babe bengaphiwanga ukuthi befunde kwelinye icele lathi nxa sikhangele mbonani total waste of time because right now thinezi Zimbabwe sehluleka nje nalawa ama-subject akhona sehluleka ukuthi kwanisa ukuthithisa nje abantwana besikolo siwapase but nxa sowungezelele ezinye izinto ile it's a load the top of another load so yindlela engiyibona ngayo i-curriculum le
njengoba kule curriculum selingafundiswa izinye izifundo ezifana labo-maths noma i-science kusetshenziswa ulwimi lukamama lokho sekuletha umehluko na emfundweni zenu
hhayi lokhu vele lokhu ulimi lukamama nxa siwulifunda vele silifundele ezindlini lokuthi the sikolo i-maths sifunda ngesindebele bonani sokuyikubulala futhi i-english yona la ezi-subject ngoba i-maths nxa izafunda ngesindebele i-maths nxa ingafunda ngesikhiwo atleast ispromote i-english yona la ezi-subject on its own so hhayi umfundi ama-imethi ngolimi lukamama lokhu mina ngikubona ukumeda lokhu
lapho usixoxela nje la majida lisesikolweni bona bathi bayibona njani i-curriculum lena
hhayi abanye ukuthi besingakwanisa ukuthi sihlale phansi sesixoxe nje singabantu abesikolo
ababalisi-ke bona bathini
ababalisi bona akucaci ngoba bona vele ngaze bekuzondo bayakuthanda akutshintshi lutho nxa sekuthiwa sikhona sikhona
indlela abayifundisa ngayo-ke isilethu lumehluko na
ah
alisasizi ngoba vele isikhathi sangikhona sesiphelela kukhona okunye okwenziwayo kunokuthina sigide isikole lethu. So vele sonina mbona isithothale waste of time. Mina esayide into angaboni ukungisiza ngalutho ukuthi uqedele isikhathi ngoba isikhathi soneso ngiyabe ngigida ngisesikole ngathiwa ngiyabala ngiselibrary ngathiwa kungcono. Mina vele right now ngifundele ukuthi ngipase ngitshele umsebenzi angifundele ukuthi ngitshona ngigida mbe wazi ukugida.
Manje mfana kithi kuyini okumele kwenzeke ukuze lina liqale ukubona ngani seliyaqala ukufunda ngasesikolo?
Hayi, thina mbonani nje iminithi la inobe isinedenge ingezele lababalisi ngoba ungakhaya i-ratio karesi yababalisi and ababalisi abasasiniki i-attention eningi ngoba sesibaningi kakhulu ezikolo. So iminithi ingakwanisa ukuthi siyakhele ezinye izikolo at least layo. Ababalisi bengabi overloaded la umbalisi uzagwanisa yena lithi emili ifu attention myself.
Hayi ngiyabonga Brown, uthi ngibambe umlomo. Balale ngiphinde ngaba lethuba lokuxoxa lomunye osakhulayo ofunda ngaseLuveve High School umnumzana Patience Banda ngale ndaba vele. Yena uvumelana lombono kaBrown esithi yena ubona ngani akafundi lutho esikolweni ngenxa yale curriculum. Enye into ephathwe kuhlelo lolu yile sikhalo esiphathwe nguBrown esithi amaclass abasegcwala kakhulu. Ngeviki ezayo sizabe siyiphatha indaba leyo labanye abafundi lababalisi. Abalesi ifiso sokuba ngumunye ozaba kuhlelo lolu lingasabi ukusibhalela umlayezelo kukhasi lethu eleFacebook elingaphansi kwesihloko esithi VOA Ndebele. Ngiyaphinda VOA Ndebele. Noma lingasithumezela umlayezelo kuWhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda 001-202-465-0318. Bafethu isikhathi sethu sedlulwe ngumangoyi. Brown ngiyazi vele mfethu ubulasa isifiso sokukhuluma enye into kodwa hhayi ngiyaphinda buti isikhathi sesiphelile. Balaleli olevalelisayo ngumike hobe belimamele uhlelo lwabasakhulayo masidibane ngeviki ezayo lilale.
Siyabonga Mike, ke singene esontweni. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Nami ngiyakwamukela abalaleli bethu, ngiyabonga kakhulu namhlanje kusihlwa.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje bengifuna ukukhangela indaba ekhulisa amaKristu njalo indaba abantu abaningi abayikhangeleyo, lokhu kuyikuzila ukudla lokuthandaza, ukuthi kathi khona vele kusinceda njani njalo kwenziwa njani. Nxa sikhangela umbhalo ku-Isaiah 58 iverse imga 5 iqhubeka isehla isiya phansi, siyathola lapha uNkulunkulu ekhuluma esithi yikuphi ukuzila ukudla lomthandazo engudingayo na. Uvesi ka-6 sithi yona nilibizele ukuthi lizile njalo lithandaze ukuze likhulule labo ababotshiweyo ngendlela engafanelanga, njalo line ukuncindezela abalisebenzelayo libaphathe ngendlela efaneleyo, njalo labelane ukudla kwenu labo abalambileyo, lamukele izihambi ezindini zenu, njalo linike impahla zokwembesa kulabo abazidingayo, lingasifihli kuzihlobo zenu ezidinga uncedo. Ngifuna ukukhangela lindaba yokuzila ukudla, ukuthi okokuqala ukuzila ukudla kuyindlela eyokuthandaza kuNkulunkulu. Abantu abaningi bazethoka ngokuthi nxa umuntu ezila ukudla ethandaza yinto etshintsha uNkulunkulu. Akutshintshi isimo sikaNkulunkulu kodwa kutshintsha thina esiyabe sithandaza sizilela into esiyabe siyicela kuye uNkulunkulu. Ngakho kuqakathekile ukuthi njalo abantu benanzelele ukuthi yena ngwakho uJesu wangena esikhaphini sokuthi azile azincuthe ukudla lapho ethandazi. Lokhu sikunanzelela laphana ezehambe kwamalanga amaningi alithumi lane ethandaza ezincutsha ukudla. Senzele ukuthi uNkulunkulu amsize ukuze aqalise intshumayelo yakhe. Siyabona ukuthi abantu abaningi bazi kuze ukuthi kade ngizila ngithandaze ngizile ukudla njalo ngithandaze nxa sokunjalo. Isikhathi esiningi sibona ukuthi nxa kule ndaba enkulu kakhulu oyibona ukuthi dinga uNkulunkulu ukuthi akusize kuyo. Siyasinazela kumbe nxa sithandazela ilizwe lethu kumbe sithandazela amadolobho ethu leziqingi lesi esiphila kizo, kuyadingakala ukuthi ubeke ilanga elomthandazo njalo lokuzila ukudla. Lokhuyana kuyatshengisela kuNkulunkulu ukuthi uzimisele, njalo kwesibili kuyakuncedisa ukuthi uzithobe umzimba wakho, kuncedisa ukuthi uzithobe umzimba wakho. Njalo lapha bengifuna ukungezelela ukuthi nalabo amadokotela nabanye abakwaziyo bakhuluma ukuthi khona vele ukuzila ukudla kuyelapha umzimba, singabali into eyenzakala emkhathini nxa uthandaza. Ngakho-ke nxalaphana uzila uzincutsha ukudla kuyayenza ukuthi uNkulunkulu akhangele indaba yakho ngelihlo lokuthi hhayi abantu laba abazimisele. Singakhangela kuTestamente elidala abantu babeze bezithela umlotha abanye umuntu ahambe engcolile kukhanti hhayi uyazila. Kodwa singabala kuTestamente elitsha sibona uJesu Christ ukuthi loku uzile uzincutsha ukudla akumelanga umakhelwane wakho abekwazi, kumele ukwenze kwaziwe nguwe laye uNkulunkulu. Isikhathi esiningi sasinanzelela ukuthi abafundi bakaJesu sabafica kulesigaba lapho baficakala khona bezama ukukhipha imoya emibi besehluleka. UJesu wasesithi kibo, le imoya enje iphuma ngokuzila ukudla langomthandazo. Abaningi bababuza ukuthi manje kufunakala amalanga amangaki ukuze umuntu azincuthe ukudla, njalo uzincutha njani? Singakhangela uDaniel, simbona ezincutha ukudla esidla izithelo kuphela, eziphilela ngezithelo, engadli inyama, engadli lokho okunye. Kungaba ngenye indlela uzincutha ngakho ukudla. Ikanti abanye badala ukuthatha amalanga amathathu umuntu ezincutha ukudla, ikanti abanye njalo bayathatha amalanga alithumi lambili. Kuba nobufakazi obuningi ukuthi uNkulunkulu uyakusiza-ke ngenza njalo. Ngakho namhlanje ngifuna ukukhuthaza abalaleli ukuthi loko abafundisi belithandazela emabandleni, loko usiya komunye umuntu kakuthandazele, kodwa kuqakathekile ukuthi la ufunda ukuzincutha ukudla uzithandazele ukwenzela ukuthi umumo wakho ujintshe.
Kuyigqibe mfundisi.
Siyabonga. Sifuna ukuthandazela abagulayo labafuna ukukhuthazeka emoyeni, labafuna ukuthatha isinqumo sokuthi umuntu ethi ngizathatha isikhathi ngiyezithandazela. Baba, ngegama likaJesu sithandazela abagulayo, abasezibhedlela, sithandazela abaphakathi kobuhlungu emzimbeni, sithandazela njalo abazizwa behlukuzekile bedangalile. Ngegama likaJesu siyathandaza uba uNkulunkulu bakhuthaze, ubavuselele, ubathilise, ubasilise. Ngegama likaJesu, amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Siyabonga kakhulu nabalaleli, sibongile ukusilalela.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi uSenisibanda. Sile themba libusisekile ngompalo kamfundisi. Junior the Big Animal egqiba uhlelo lwethu lanamhlanje ngengoma emnandi uthi yena uNkulunkulu wami. Ayike singake hlukane sikhangele ebezihamba phambili. Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ixwayisa abezombusazwe ukuthi bengathukani ukuze kwenqatshelwe udlakela ngaphambilini kokhetho. Ayike kwanelo kwalamhlanje sihlobo zami olivalelisayo unguntungameli Nkomo Lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.